Njoba nje umkhankaso wokulwisana lodlakela kubomama lamantombazana owe 16 days of activism against gender-based violence uzosiya emaphethelweni, omama kanye lamantombazana edolobheni leGwanda bangene ezitaladeni bekhankasela ukuqedwa kodlame ababhekane lalo. Omama lamantombazana kanye lamajaha alihlekana angene ezitaladeni kumkhankaso okugoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association in Zimbabwe i-WODAS, njalo bebethwele amagwaliba bekhonona ngodlame ababhekane lalo olufana lokutshaywa, ukubanjwa eganabo kanye lokwendiswa kwabantwana abancane. Unkosazana Juliet Ntuwane, umqondisi we-WODAS, uthi bamanganele ezinye inhlanganiso zabomama edolobheni leGwanda ukuze baxwayise uzulu ngodlame abahlangana lalo. Unkosazana Ntuwane uthi udlame kubomama lubhahile kakhulu kuleli dolobho, yikho nje bengene ezitaladeni.
Xa ungaya emakhothi uyafica ukuthi iviki ngeviki ayipheli kungathunyiswanga izindaba zokudlwangudlwangu ezimbili kumbe ezintathu.
Omunye ophatheke kulo mkhankaso ngosakhulayo unkosazana Susan Ncube othe udlame lukhathaza wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngowesifazane loba owesilisa.
Abantu kumele baphathane ngokulinganayo, ukuthi omama labo baba sekuyi-50-50 and then omama bengathuthi kubobaba nabobaba bengathuthi kubomama.
Unkosazana Linda Bofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-Women's Coalition of Zimbabwe edolobheni leGwanda ngomunye walabo abangene ezitaladeni besuka elokithini elidala leGwanda eJaunda besiyafika ePhakama, uthi babambane le-WODAS ngoba labo njengenhlanganiso belikana lokuqedwa kwalolu dlakela.
Namhlanje besimatsha lenhlanganiso e-WODAS, simatsha sizama ukuthi ukulimukisa njalo lokufundisa abantu beGwanda ukubana ukuhlukunyezwa kwabesimame hayi bakithi kakumi.
Umkhankaso wokuqeda udlame kubomama lamantombazana ugqitshwa kusemthethweni emhlabeni wonke jikelele kusasa, kodwa omama bemajawondeni bathi bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuqedwa kodlame mihla ngemihla. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eGwanda.